ngathi lokho kuqale ukuba le lockdown le yakathesi into eyenzakeleyo sihambile ke phambili le ngatsha ezijineyo zikahulumende ukubalisela khona abomthetho labezempilakahle sixwayisa abantu ngendaba ye-COVID-19 leyi bahamba ke befundisa abantu babatshela abantu babatshela la ngendaba ye-vaccine ukuthi kumele kube njani. Then secondly sasesihamba ke saba lama-points e-vaccine lapho wavaccinatewa khona abantu inamba yangikhona ibinhle kakhulu abantu abaningi baphumile ngobuningi besiyahlatshwa sitageta kakhulu ama-wards la angela ama-clinics sihambile e-Lake Alice kwakule namba enhle Lupanda East and West inamba yayinhle ipupu ndimimbili ngelusuku abantu babebuye ngokuningi kakhulu.
Ungathi yiyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini? Siyabona ukuthi i-COVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi.
Abantu basebunzimeni sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezijiyeneyo eziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini. Kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi babuthane sokuba nzima ukuthi amabhizinesi abantu ahambe. Kulabanye abantu abangakakuthathi serious into lokhu ukuthi kukhona. Uyathola umuntu ezigqokela imask yakhe evale isilevu lentamo okungani yikho okuphefumulayo engavalanga umlomo namakhala. Uthi uyathi ngakolunye uhlangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imask nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena eshop. Kodwa olalo ngehamba nje esebantwini uyabe ngelama mask. So ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand. Ngoba yathi usizwa omunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutshele ukuthi hayi i-COVID ngiyento eyenzakala kobulawayo le. Thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu. Then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi kanjani balandela amalokhuzeni nama-restrictions la akhona. Kule ndaba ezenzakalayo ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo. So ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukukuthatha serious into lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala.
Ube ngomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kule nhlelo yini osuzisungule kumbi COVID ayisibisele okuningi emuva?
Akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze wena kule nhlelo sibili ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sibe regression eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokhu kuqale ngo-March ngikhuluma kunje kathesi kule 180 hectares elinyiweyo e-wheat e-Lupane from the scratch kule ma-center pivot everything under the Minister of Agriculture siphelile iza benefita i-community ye-Gwamba Ward Impofu Village okutsho ukuthi i-community iza benefita siye ngasepupu lapho kwanyamalalela khona inkosi kukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from the scratch sesiyakhiwe sesiphelile ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbala nje sibuye sizovulwa ngumongameli welizwe.
Ungathi bandla le-ZANU-PF lokho lilosekelo yini oluningikhona ngakho e-Lupane East njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho?
Asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo lamaseza esasilawo kathesi kulomehluko omkhulu kakhulu.
Ubona ingani usekelo lilalo yini ngoba siyasibona abaningi abathi kakhulu ema-Tabeleland besibeasemabandlela njengabo-MDC labomthwakazi labozaphu. Kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla le-ZANU-PF esigabeni sema-Tabeleland?
Ngezithelo esezikhona ema-Tabeleland kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hayi indlela yileyi ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation lakwenzakala kathesi okulomehluko omkhulu kakhulu. Abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kule future lanxa nje kusesenzima silezithe ezizo zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo.